Thina njengezivapho sikhumbula iqhawe indoda emadodeni. Look out, ukhalisa abantu, uvuma indaba, umasela, okwamasuku. Kwaze kwafika isikhathi lapho u-General Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho le-Zipra lelakhe uzathatha i-Africa from Cape to Cairo. Lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho le-Zipra. So sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe.
Ekutshoneni kukamasuku wayeleminyaka engamashumi amane lasithupha ngo-1986, kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha?
Kubuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe. ULookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga. Lamankantolo i-court yamkhulula bamthatha bamphosa ejele waze wafa ukutsho ngamanketa. Abambophayo abambulalayo yibo laba ababusayo khathesi. Siyakubona-ke simkhumbula uLookout ukuthi akuphelelanga kuye. Ingakho-ke namhlanje uJob Sikhali usejele. Ingakho-ke namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu u-Andrew Ndlovu, omunye obengumsekeli kaLookout empini, onguye usecretary we-National Security yezapho khathesi, bamthethe izolo ebusuku koBulawayo bayamfaka ejele. Usendleleni khathesi, ngikhuluma nje e-CRR. Labanye be-MRP labasejele. Kuyatshengisela-ke khona ukuthi laba baphakathi ababulalisa uLookout basabhizi, ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje, sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.